Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuNhlolanja 2022 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Abaqhathanelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezano PF. Bahlasela abakubandla le-Citizens Coalition for Change eKwekwe.
Bakuphotsela amatombo nematanda bari kuita violence abasi vanhu vedu.
Abajabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine akade bengafisi ukuphuma kulelo lizwe sebefuna ukubalekela impi esabekayo.
Ha, impi leyi isithwalise nzima.
Ukhansela wentaba zinduna uthi kunengi okuhlupha isigaba lesi. Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abatsha abacatshangelwa ukuba ngabebandla lezano PF namhla bephazamise umhlangano we-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eGwegwe. Ibandla likaChamisa lithi kulimele abantu abaningi emhlanganweni lo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abahlaseli abalandeli bebandla le-CCC benze lokhu uChamisa ekhuluma labalandeli bakhe embizo 4 eGwegwe. UChamisa ucele abalandeli bakhe ukuba bengasuki emhlanganweni lo ngesikhathi behlaselwa.
Muzatiza mirai mirai aywa mirai enyu mirai mirai aywa mirai bakuphotsela matombo nematanda bari kuita violence awasi vanhu vedu awasi vanhu vedu. Ndokumbira kuti vanhu mufambe vanhu mapetrobo
uNkosikazi Sinikiwe Mabhena obesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi bebelale uChamisa bengakahlaselwa ngabacatshengelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF.
Abesitoko sisalalele ukuthi upresident wethu uthini. Baqala kwanti ukugijimisana nabantu bechaya ithithe namatshe bechaya ngeswazi asesisababeka emhlangano sanda kuqasa bakathi nge 30 minutes uqalisile. Abafana laba bebefethe isimbo emafosholo namabhemba lapho ngokuthi onke umuntu letheshete yelo yemchaya ungabaleka khona abathekutheke nabe ngu 3. So bana bathunda kusebenzisela kwahle kwaba ngathi ngabaleka ngisabona ngokuthi okunye kusebenza kodwa abanye abantu balimehle engibonile ngoyi 1.
Lokhu kuchothoze ngumnumzana eBhedi Mpala ohlala eHarare.
Lokho kunje okuyenza eZANU PF asukukhuthaza.
Umnumzana Mabutho Moyo okubandla elibusayo uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba lokhu kwenziwe ngabalandeli bebandla lakhe.
Abantu be-CCC besese-MDC babevele bekuthanda uqamba amanga bethi amarara ababhlokhwe blokhwa libandlela ukusayo. Asilaso isikhathi senesi, but isikhathi sama-campaigns and we are on the ground. Liyazibonela lapho esibiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze efulekela kodwa bengafakizwana uPF phakathi. Kuthiwe babiziwe e-court kwatholakala vela kula meeting abeblokhiweyo emapholisa la athi ayeblokhanga manje izana uPF ingena ngayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda oncintisa kukhetho lokuphalamende eBinga North uthi bazaqhubekela phambili bekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhla ka 26 Mbimbitho loba bevinjwa ngabakubandla leZANU PF lamapholisa.
Okwakhathesi eBinga North besingakaboni kakhulu esingakuthi yikuzama ukuphambanisa indlela esikhampeyina ngayo ngabantu beZANU PF.
Umnumzana Joseph Chuma owakwamela iphelandaba Mpophoma edayela ephalamende uthi kumele abantu bekhankase ngokuthula.
Okudlwangu dlwangu lokuvukelana lokuchayana akusiyo nto ekhwabithekayo, akusiyo nto enhle. I-violence must never be condoned by any normal thinking human being. sonke singabantu kumele sikwale konoko kuyenzakala njalo kulimala abantu abaphansi kakhulu abanikazi bomsebenzi bengalimali ngisho angazi ubana abantu sizafunda nini udasikeni siyekeleni ukusetshenziswa ngabantu sivukelana sitshana silimazana
kuyaxoxozela eZimbabwe ngesikhathi kudingwa abazamela amakhansili lezigaba ezijene ukudayela eParliamente ongamalunga axoxiswa lebandla leMDCT lele People's Democratic Party ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye abadabuka eZimbabwe abafunda endaweni ezijeneyo athi bezimisele ukuhlala kule Ukraine noma kule MPA esabekayo bathi sebecabanga uya eRomania lawamanye amazwe. Kulabanye njalo asebesukile kulelo lizwe baphephela kwele Poland. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezisacabanga ukusuka kule Ukraine elihlaselwe ngele Russia zithi zethuswa yimibiko ethulwe nguhulumende othi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 asebebulewe kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi le. Ele Russia kukhanya selibhomba indawo eziningi kulandela ukudubulana okwesabekayo namasosha edolobheni elikhulu eKiev. IReuters ibika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usedolobheni leli lapho akhuthaza abantu bonke ukuba balwisane lebutho leRussia besebenzisa imibhobho lokunye abangakupheka-pheka ezindlini zabo. Walile namhla ukuthuma abantu kwele Belarus lapho ele Russia elifisa ukuba kwenziwe umhlangano wokukhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine. Umnumzana Vladimir Putin wakwele Russia ufisa ukuba umhlangano lo wenzelwe kulelo lizwe kodwa uZelensky uthi kumele wenzelwe edolobheni leWarsaw kwele Poland. Ele Russia okwamanje lizama ukuhluthuna isigodlo lesi lamanye amazwe lisebenzisa imibhobho emikhulu ehaza inhlamvu. UZelensky uthi okwenziwa ngele Russia kwephula imithetho eyethulwa yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ngakho abakwenzayo kulihlazo. Lokhu kwethusa labadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine. U-Lyson Moyo ofunda eVinstia National Medical University uthi laye usefuna ukusuka kwele Ukraine njengabanye abasanda kuhamba kwele Poland.
So most of the students have left the area where I'm at. It's still quiet, but since a lot of students are being moved and students have realized that at this moment in time, most of their embassies are helping them. And there are a lot of people assisting in the coordination of transport and logistics. It would be better to move out right now when there is still assistance and when they still help. Unlike to hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance.
Abantu abaningi sebehambile. Bengisakhangela ukuthi kumi njani lapha ngoba akukabhonjwa. Abasuke lapha bahamba kwele Poland. Kunzima ukuhamba ngenxa yokwenzakalayo khona manje. Lami sengicabanga ukusuka ngiye kwele Romania kumbe elinye ilizwe eliseduzane. Sokusethusa kakhulu lokhu.
Omunye wabakhathazwayo ukuqhamuka kwalempi ngunkosikazi Musa Ndlovu.
Ha impi leyi isithwali senzima kunzima nxa libukela ama-videos alokhu esecirculator amabhombu ejikwa indawo yonke ngapha kulama-students futhi aweZimbabwe awahambayo ngama-scholarship so kusuka kucabangisa ukuthi kuyaphetha ngani nanko lesiqileyo lokuthi kuqalise njani kasikazwisisi. Hayi kubuhlungu sibili kulukhoni. Yabo sicabanga ukuthi mhlawumbe lani kungalifinyelela isituation enjalo kungaba njani kambe sho.
Uyakhala umnumzana Collins Ncube wakobulawayo ngokwehlele izizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine.
Sikhuthaza uhulumeni ukuthi aphangise ukuncedisa izizalwane zeZimbabwe ezise Ukraine ngoba impi le kayimi namuhla asonteza kumanje njalo nje. Kodwa ngiyabona ebulenjini abantu bebekhuluma ukuthi khona kulamaZimbabweni asendaweni ezinjengabo Poland abahambe e-Ukrainian border bekhuthaza abantu abazalwane zeZimbabwe ukuthi zibuye e-border zithwala amaZimbabwean flats kwenze ukuthi ba-identify babancedise ukuthi basukele izweni lelo. Njalo sifisa ukuthi i-government ingabe iyakhipha i-information ecacileyo ukuthi abase-Ukraine bebekwazi ukuthi benza njani ukuthi baphume elizweni lelo.
Abasuke ngeviki eliphelileyo kwele-Ukraine kubikwa ukuba bamukelwe inhlanganiso ye-Diaspora Network esebenzela kwele-Germany, bahlangabezwe ngabanye babo abahlala ePoland. Bazathenga amatikiti bebuyela ekhaya. Kusenjalo banengi abantu abathi ele-Russia lele-Ukraine kumele bekhumisane umlotha kungakabulawa abantu abaningi kakhulu. Umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso ye-Harare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, ngomunye wabalombono lo.
Siyabona ukuthi lapha kulama interest akhona, kakhulukazi ama interest lawa awe United States of America le NATO, njalo ama interest eRussia. Bafuze bona bahlale phansi bakhulume.
Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi zonke izifundi ezifisa ukusuka kwele Ukraine kumele zikhulume leziphathamandla zelizwe eZimbabwe embassy kwele Germany. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Wenze emaphandleni namhla sisentaba zinduna lapho ezizatshisa sibanda aqoka khona lo kansila.
Lapha-ke ngibingelela-ke umnumzana ngisithi unjani, igama ngubani, usitshele ukuthi uminga.
Yes, mina ngu-Alexander Mgandla, ukansila ka-Ward 6 khonapha entaba zinduna.
Entaba zinduna?
Yes.
Umi njani esigabeni?
Hayi, esigabeni yikhonoku. Siphakathi kwesikhathi sehlobo, isikhathi somsebenzi. Kuningi ongaba khona, of course, since yintoni ngekho esigabeni. Kukhona ama-challenges here and there, kodwa-ke hayi, silaye umlisa wesigaba ubaba uKhumalo.
Uyasebenza.
Uyasebenza.
Yeah.
Yeah.
Ngibonile abantu bakomunye umbuso utshakazile sibe sokule hlobo, kodwa abanye bathi-ke basaba sendlaleni kanti ukuhamba njani namsisi.
Ya, yes, liqiniso. Abantu kabalimanga bonke. Yeah, balimile abanye, abanye abalimanga. I-major concern ukuthi emlimeleni like ewadini yami kule ndawo osekulabantu abahlezi emlimeleni.
Bafoma.
Hayi, bakhona abafakayo khonapho kulo mphathi obafakayo, kodwa kungazani yena nxa esitsho uthi uchief wathi kafaka abantu.
Uthi ubathwa makafa abantu?
Uthi uchief wathi kabafake abantu.
Uchief?
Yes.
Uchief umana this?
Uchief pelo khona wena lo uFelix, kodwa kathi sikakho.
Usebritain?
Usebritain.
So yabe mnika athi wena faka abantu?
Hayi, lokho anilabufakazi lakho. Mina ngikhuluma ngento.
Kodwa njengokhansila ubuza ukuthi anilabo vela ngawuvunyelwa yino?
Ngiyavunyelwa ukubuza, ngiyabuza.
Bakutshela ukuthi vela. So kodwa abantu babuza esigabeni sakho?
Bakhansila. Bakhona.
Ukuvume njani? Bathengiselwa imizi?
Okusekuqinisweni kukhanya ngani bayathengiselwa abanye. But mina ngibabuza, embabuza kulothi ngathenga. Akula lokho yikho engakufakazi ukuthi akulothi mina ngathenga
indawo.
Kodwa kukhona ukuthi irume khona ukuthi abantu bathengise mhla.
So uza kulungisa kanje ukugcina abantu bebuza lapha ngibona imbota kodwa so lana wani ngibuza.
Yes, ukulungisa siyakulungisa ngoba it's something that is in the process ukuthi sikulungise. Ngoba people have reported, we also taken the issue up to council. Kuzalungiswa.
Kuzalungiswa.
Yeah, ukuthi ngabe induna yini khona ngabe sisivele sekuhlelwa sekulungiswa konke.
Lapho kuyayenza i-voter registration at important, ngibona isigaba zakho lapho abantu abarejista ukuvota kuyina.
Abantu baregistri, they didn't tell us in time. When they came in, lathi sibone ngamaposta. Aluba ngaba besitele kulesikhathi sayenza i-voter campaign, like ukutshela abaphathi ukuthi ngelanga elinje kulento enje ukuze batshela abantu. So bona lathi sibone sebekhona, and they were here just for a day.
Utho ukuthi abasebenzi labakhansili kambani ngabe ukuthi abasebenza ekhansili njengabantu bezekhi lapha?
Ye, ngabasebenza lathi ngabe ku-right. So singazi ukuthi babetshele osobhuku yini, but you'll find ukuthi osobhuku laba abanye bayabe sidiyabakwazi. So kahle kahle ukuthi babetshele bani. latasikwazi.
So isigaba sakho kodwa siyathuthuka nqa ukhangelele isenza njalo member of parliament wena.
No sisebenza kahle. Thina asina problem with a number of developments. We are building clinics, we have ama schools esifuna ukuthi kona qalise kwakhiwa. Wonke ku plan. Then we have ama roads since simiswe lizulu kwamanje. But we've been trying by all means ukuthi silungise ama roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroy ngamanzi ukuthi somele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama roads.
Abantu bakhala ngiklini ukuthi akula mithi uhamba njani?
Yeah, well, we clean we meet here. I can't tell at the moment because I guess we report to Utabula meet, but we have Itabatuna clinic, seven Zai, you want to running about Tabanduna Babuya Gio, but Slamania Clinic, Akiwa around Tabazunduna, with nice pedile, it will ease pressure to this clinic.
Siabongakulu is a Jesus Banda. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ibutho lakhe elinezikhali ze-nuclear kumele lilungiselele ukuhlasela kwele-Ukraine ngesikhathi iziphathamandla zakwele-Ukraine sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano omkhulu wamazwe omabili okukhulumisana ngempi eqhamuke kulelo lizwe. UPutin uthi wenze lokhu ngoba amazwe akuNATO kukhanya engani akhuluma kubi naye ilizwe lakhe. Umongameli Muhammad Buhari wakwele-Nigeria wethule umthetho olakho ukuba kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kulelo lizwe. Umthetho lo owethulwe ngolwesihlanu uzavumela ukuba kusetshenziswe imitshina etshiyeneyo yokuqhuba ukhetho kwele-Nigeria. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje
ngela ubaba mkhulu
babelobola usenzi.
Namhla sixoxa lengcweti kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya ngesiphala senkosi.
Duwe ngibingelele labalaleli, indaba yesiphala senkosi yinto engaqali manje, yayikade khona nasekadeni. Amakhosi ethu akudala ayesiba nesibaya nesiphala lapho kokuthi kona nxa abantu babo sokule nkinga bakwazi ukuthi babancedise. Ingakho phela inkosi yayikwazi ukumsisela umuntu ngezinkomo egcine naye eselazi izinkomo zakhe. Ngokunjalo lesiphala senkosi sasisiza kakhulu ukuthi ke abantu benkosi bengalambi. Kuthi mnyakana nxa kutshayo inala kwakusiba lamabele aya komkhulu ethunyelwa yibo abantu bakhe. Lawa mabele ayilanda khona ukuthi ayigcinwa ngenhloso yokuthi nxa sekufika mhlawumbe sekuyisikhathi sesomiso kube nendlela yokuthi labo bantu basizakale. Namanje ke njengoba inkosi imemezela lapho ukuthi kulesiphala senkosi kuyiyo leyo nhloso yokuthi ikwazi ukunakekela abantu bayo. Uyabona abantu bahluphekile ngethemba wabona ngesikhathi se-COVID laphana inkosi ihamba namaphaselanyana isincedincedisa abantu bayo laphana. Ngokunjalo nxa singakhula lesi siphala sikhule ngempela, cabanga nje nxa kuthiwa abethwakazi bayafika ku 3 to 4 million, umuntu nje oyedwa mayengakhipha $1 kuyaba imali noma ngithi 1 rand kuyaba imali enengakhulu iminyaka yonke, ngeke kuphinde kube le ndlala. Wena wabona kusenziwa lo ngujoseph wasebhayibhilini owayeqoqa ukudla kwasegibhithe ukuthi nxa sokufika isikhathi sendlala.
Gqiba-ke babancube.
Ngokunjalo siyamemezela ngempela kubo bonke abantu benkosi ukuthi kabasondele baphosele khona lokho abakuphoselayo esiphaleni senkosi. Lokho kuzabe kusitsho khona ukuthi bayaziqinisa ukuthi lakusasa nxa sokufika izinkinga noma kungasabanga inkinga yendlala kuphela, ziningi izinkinga esibhekane nazo. Kunje uyabona abantu balezi nkinga baphelelwa ngamaphemithi okusebenza lapha eSouth Africa. Izinto lezi ukuza ukuthi ngokuya kwesikhathi bese kubhekisisa ukuthi yiluphi uhlupho olungani oluthanda ukuba inkinga kakhulu ebantwini benkosi kuqale ngalo mhlawumbe bese kucaphuna khona phana esiphaleni senkosi kusizwa abantu. Ngakho-ke siyamemeza ngempela ukuthi abantu bonke kabasondele baphosele laphana. Hayi, into yakhona yonke nje isemthethweni, bangethuka abantu, yonke into nje ihamba ngendlela. Njalo uma kukhona abafuna ukukubuza, bangesaba ukubuza, ngoba nje into ekhululekileyo abantu abasondele ngempela ukuze sibe lekusasa elihle. Ngiyabonga.
Hayi ke olamhlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukameli komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli komo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo izihlobo zami ezithandekileyo ngosuku lolixolekileyo, ngilibe ngelela kuzo zonke indawo, ngisithi kakhulu kulabo abathi bakhwabitha ukuzwa lezi ntshumayelo, zingabe izintshumayelo zendlebe kuphela, kodwa kube izintshumayelo ezangena zihlale engqondweni zethu, zisisize thina emphefumulweni yethu. Namhlanje ke lapho esike sabala khona kulana iviki uLuka, ngizathanda ukubana ke sikhangele uverse 6 kaLuka chapter 3, ukula magama athi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Uyayithatha ke indaba lapha uJohane umbhabhathizi ebala encwadini kaIsaya, uyayikhweza izinga elithize, ngathi ukuthi abantu balunge kuphela nxa sebelungile kuyakwenzakalani. Kuthi khona lapha kuverse 6, inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Indlela yenkosi esithe thina yingaphakathi womuntu, ingqondo, umphefumulo, inhliziyo yomuntu, kumele ilunge ukuze imazi uNkulunkulu. Uthi ke inyama yonke, abantu bonke, kawukhathalekile ukuthi ungubani, ngobana kukhona okunye kwakuphambanisa abantu nxa sesikhuluma ngendaba zevangeli. Bakhona uwawuzwe abanye abantu abantu bahlakaniphile, uze umuntu sibili ethi hayi into zokuya emasontweni, kuya emacaweni ukukhonza, ngowabomama labantwana. Kati ilizwi kalikutsho khona lokho lithi inyama yonke, kalikhethanga ungaba ngubaba bomama ube umntwana, kalikhethanga kubana ngumkhokheli ngolandelayo uyini, kalikhethanga kubana uyalifunda iBhayibheli kawulifundi, uyalikholwa kawulikholwa, lithi ilizwi inyama yonke kungela kubandlulula. Uzitshele ukuthi mina mina ngiyilokhu, ngenxa yokuthi ngivele yinje ngoba nginje, angilandaba lelizwi lenkosi. Kodwa ke isigcino nguwe, ngoba lithi ilizwi kaNkulunkulu elingadlali lo muntu, elingayize amahlaya lo muntu, lithi inyama yonke, umuntu wonke kumele azilungise ngaphakathi. Abanye bangadelela indlela mhlawumbe umtshumayela atshumayela ngayo, kumbe ulimi akhuluma ngalo. Kakuqakathekanga konke lokho, okuqakathekileyo ngumphefumulo wakho wena. Yekela ukuzikhukhumeza nxa ufuna ukubona insindiso, ufuna ukukholisa impilo yasemhlabeni, ngobana asingaza ke siyengena ngale kwethuna ezulwini singazange sikwazi ukugqiba amagodi akhona emhlabeni, ngoba ngale kuthiwa ulamthandazo ngalo kwethuna. Kumele sizilungisele, silungise indlela yenkosi sisaphila, sisesenganeno kwethuna. Simonge uNkulunkulu ukuthi ngalelo thuba leli, njengoba namhlanje sisalalela leli lizwi, usithandile uthi inyama yonke kumbe umuntu wonke uza kubona insindiso. Indlela kaNkulunkulu yiyo eholela ukubona uNkulunkulu nxa sisenza lokhu okufanele sikwenze, njengoba sasizwile ukuthi indlela ezimazombe zombeka ziphele abaziphakamisayo abazehlise abamazombe zombeka baqonde ukwenzela ukuthi nxa sekuphelele konke bathole indlela yokuzuza usindiso lukaNkulunkulu asikhulekele babathixo ingcwele senze ubana inyama yethu esisaphilayo ihambe ndlela eyiyo ukwenzela ukuthi nxa sisedlula siyithole insindiso yakho amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha Kuzabatsha ke lamhlanje sixoxa lejaha elicula okunye okumangalisayo.
Salibonani, salibonani lonke. Ibizo lami ngu-Anton wakwaChuma, ozalo lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo ngidume ngebizo elithi Mlando etshitshinyana emnyama emculweni kaMasikandi umculo engoculayo ngiqala ukucula ngo-2015 manje nginamadlalade awu-4 idlalade lami lokugcina isihloko salo sithi sorry baba boyisa emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wabuthelezwa wasenquthu lapha eSouth Africa uyumfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele kakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows kuma business opening ceremony kuma birthday parties emishadweni kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo so isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatsha ngokusithengela ama-CD ngalisaba ihlazo angilaso isponsor njengakathesi yonke into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto so singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona ngazosuka lapho ke sengiyafunda kwesinye isikolo isicelo sami support enkulu kakhulu kikho konke especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo asina ukuthi yilipi iqembu ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into uyi-ambassador uyi-real model so sisebenza lalobu ubani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu niyabona
siyabonga kakhulu mfokathuma ungakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abaqatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF namhla bahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change eKwekwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine akade bengafisi ukuphuma kulelo lizwe sebefuna ukubaleka ngenxa yempi eyesabekayo.